Soko isika disendaba ku VOA Ndele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakhule eMathewuleni South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba lenkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni le-Victoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwalwa kwempahla nokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusukumezayo ukuthi isifiso sethu nathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthethwandaba waphezulu owe-High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadali okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele-Russia mhla ka-27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngehlupho ezivathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni le-Victoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale e-Victoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first.
Kufuze lizigqaje ngelizwe lezo njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe ngabantu. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo nendawo ixhumane ukuze labo abafisa ukwenza namabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminingi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngiyakhule eMathebeleland South ngo-2021 ye-RRP iqala kwaba lenkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late ngobe sithi akabi nabantu abakwanisa ukwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansela la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi ntola, ngoba bangabikela ukwenza njalo zothola ukuthi lokho esibehlalise kuwo.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli. Owayelungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo, kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo, owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncithi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eLengilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBeitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemandebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKwekwe kusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngweKaroi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe-High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba okwamanje. Lelidale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose atovamunemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe-High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisise ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho, esithi alelo lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izeki yala ukuyamukela, isithi kayila michina yeswipe. Igcwetha le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits and evidence with our own detailed legal argument.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalelwe umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo uNkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi tinokusukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidethi bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizwe leZimbabwe vele kunjalo vele kumele kulwe ukubela imalungelo njengama Zimbabweans asindawo. So lokhu sikujwayele even ngesikhathi upresident Chandra ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu, idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabe-ZEC besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele umnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhlaka 27 usiyaphela mhlaka 28 kulinyanga kaNtulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgeju uthi umhlangano lowo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano we-Russia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kowakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe ase-Africa bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lumhlangano ufana lalowo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, wona-ke owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola kumima ngizonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi bombuso we-ZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende le-ZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho akula nto esingayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano e-Russia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulobudlwangudlangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885 zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi Africa ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrica, onguye ophethe eAfrica, onguye othandeka eAfrica ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrica kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Ukumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, lina ziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokhu e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama trade offs, njalo kube nama concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe, sisale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University eliwele South Africa. Limuze xoxa lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leleVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocacy Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. IKush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezikuqela imbanje. Kuthi ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye 9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhlaka 28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo-8 ewange demonstration, ezinye izakamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalele ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandikile emhlanga kwestudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenze losandekile.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu akho constant. I-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi. Njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu, ngathi lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown. Njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi. Olokho kuhlupha ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
Ye-SIT kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy yikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwejwa balutshwane abagwejwayo. Uzafika ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafika e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-Goodwood zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephisa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Nakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding, ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa icingweni losithandekile emhlanga owestudio 7 ekobulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowakwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasipanda.
Why you put a new man on me? Why you put a new man on me? Why you put a new man on me? Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo.
Sikhathi eside icula uGupta.
Ngaqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamtsolo isikhukhula sasenkaya lapho sasishaya khona umculo kamasikandi. Ngasengiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yase South Africa igama layo kuswa uMashabane yakwaNongoma. Indoda engibukeleka kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonke ngena ngabuthanda. Nakhona sibazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye nasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwo-Spotify nakwo-YouTube. Nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela nguye besileyo uhlelo oza Hoza Friday. Libe lempela sote enhle igalongo ezethiza kufanda. Siyabonga.
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga. Lingakhohlwa-ke namhlanje ku-Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende kanye lomongameli lona-ke oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana.